Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 8 kuLwezi 2020 ngoGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uyamemetheka umkhuhlane weCOVID-19 eZimbabwe lakwamanye amazwe. Umelele ugcotshwa ukuba ngumongameli wakweleMelika uMnumzana Joe Biden uthi soku isikhathi sokuthuthukisa ilizwe.
I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance.
Izizalo nezakweleZimbabwe zincoma indlela ukhetho lomelika oluqhutshwe ngayo.
Uyacaca sibili ukubana ukhetho lolu lenja ngendlela efaneleyo.
Kodwa kulabanye abakuchothozayo konke lokhu.
Bayithuselana, bayathethisana.
Uginimbi indoda ebithanda izimota ezilohlonzi lokungena emidlalweni etshiyeneyo yokuzikholisisa kasekho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Abezempilakahle bathi abantu abaningi abasawisabi ukakhulu umkhuhlane weCOVID-19 umemetheka okwethusayo emhlabeni wonke jikelele. Umevisigama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi eZimbabwe kulabantu abedlula inkulungwane eziyisificaminwembili 8498 asebahlolwa batholakala bele-COVID-19. Luthi kunani leli sebefika phose inkulungwane ezifanayo 7995 asebaphepha kumkhuhlane weCOVID-19. Uhlangothi lolu lubika njalo ukuthi abedlula amakhulu amabili lamachumi amahlanu 251 sebabhubha. Emhlabeni wonke jikelele isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi kulabantu abafika izigidi ezingamachumi amahlanu 50 million asebahlolwa batholakala bele-COVID-19. Abedlula isigidi 1.2 million sebabulawa ngumkhuhlane lo. Abezempila kahle bathi umemetheka ngamandla umkhuhlane lo emazweni achiyeneyo ngoba abantu bayehluleka ukuzivikela. Udokotela Gary Shaba uthi eZimbabwe abanye abantu kabasalandeli iziqondiso zohlangothi lwezempila kahle ukwenzela ukuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngibona lokho kubangelwa ukubana awuzange umemetheke ngendlela ekade sicabangela yona. Okwenze kwabanjalo ukubana abantu bebelandela izimiso ezazivele zikhona. Osoza kwenzakala manje ukubana umkhuhlane lo usuza kumemetheka ngesiqubu esikhulu nxa sikhangela kwamanye amazwe anjengabo Italy labo Britain asebuyelile ku lockdown ngenxa yokuthi asesiba labayithi second wave of infection okuvezwa ukubana inani labantu asesibela lo mkhuhlane lo usungezelela.
Udokotela Shaba uthi akumelanga abantu bayekethise iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19.
Ngokunjalo lakithi lapha sikhangelele ukubana kuza kuba lento efana nayo. Ukubana sizabona inani kumbe ngithi ama cases of abantu abale COVID-19 iza kungezelela. Lokhu kubangelwa ukubana abantu sebeyekethisa. Ungakhangela emchoveni, ebhasini, lange ndaweni zokuthengela izitolo. Abantu sesisiya sibuthana, sesisiya sibambana, sibaningi. So kusiba nzima ukubana umkhuhlane lo ubambeke ngendlela kade ubambeke ngayo. Osokuza kwenzakala ukubana sesizabona iningi labantu lisiba lawo.
Umnumzana Mlungisi Dube ohlala kobulawayo uthi kunengi okwenza abantu bengalandeli iziqondiso zokuzivikela kumkhuhlane weCOVID-19 ezafakwa inhlanganiso ebona ngezemikhuhlane emhlabeni wonke jikelele eye World Health Organization.
Kodwa ke sibe sinazelela ukubana abantu abaningi eZimbabwe sihlala siphakathi kwamalayini. Sinazelela kakhulu endaweni ezinjengamabank, sinazelela ukuminyana kunjengasezintweni ezinjengamabhasi, ama-public buses ozubukho. So izinto zenezilazo izinto okumele kukhangelisiswe ukubana kuyalungisisa ukubana ungahlali kulamalayini, ungahlali kumiye nendaweni ezinjalo ukubana umkhuhlane lo ungamemetheki phakathi kwelizwe.
Udube uthi abantu kukhanya engani sebephila lomkhuhlane we-COVID-19.
Ngoba sasinanzelela nxa i-COVID yayiqalisa uzwe nxa kubhalwa kumanyuzi ukubana endaweni enje sokulama-10 cases abantu bekhangele bedanile sebeyethukile, kodwa kwamanje ama-cases noma engabe phezulu abantu mbona sebakuthatha ukubana into leyo sizaphila silayo ukuze kutholakale i-vaccine kumbe kutholakala umuthi walomkhuhlane. Kodwa ye esikunanzelela ukubana abantu ama-mask yokusanitizer bagcina ngakho.
Ikomiti ebona ngokuvimba umkhuhlane we-COVID-19 elenhlangothi ezimbalwa ezikahulumende ikhangelele ukuthi izakwenza imikhankaso emaphandleni lapho ezethulela abantu indlela ezijiyeneyo zokuzivikela. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Wayengumsekeli kamongameli umnumzana Joe Biden omelele ukugcotshwa ukuba ngumongameli wakwele Melika uthi sesifikile isikhathi sokuthi abantu badonse ndawonye ukwenzela ukuthi kuthuthukiswe ilizwe. UBiden wethule lokhu izolo kusihlwa eDelaware ngesikhathi ethakazelela ukunqoba wakhe kukhetho lukamongameli. Unqobe umongameli Donald Trump olokhu esithi ukhetho lolu kaluqhutshwanga ngemfanelo. UBiden uthi uyabazi ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho njengalokhu okwehlele uTrump nabalandeli bakhe.
For all those of you who voted for President Trump, I understand the disappointment tonight. I've lost a couple times myself, but now let's give each other a chance. It's time to put away the harsh rhetoric.
Kumele sinikane ithuba lokubusa ngoba ngiyakwazi lami ubuhlungu bokunqotshwa kukhetho. Ngakho ngokubona kwami sokumele sithuthukise ilizwe leMelika.
They are not our enemies, they are Americans.
Uthi sokuyisikhathi sokuthi abantu bathuthukise ilizwe leMelika njalo balwisane lomkhuhlane we-COVID-19 omemetheka okwethusayo.
This is the time to heal in America.
Abantu basinike umlando wokuthi sisebenze kadalala kwezethu silungise ilizwe. Bafuna ukubona ukuthi umuntu wonke ulamathuba njalo lokuthi silandele lokho kuthiwa yi-science. Sibe sesikhangela futhi lange-COVID-19 ukuthi siyayinqoba, sizalwisana layo okumangalisayo.
And the forces of hope in the great battles of our time, the battle to control the virus, the battle to build prosperity, the battle to secure your family's health care, the battle to achieve racial justice and root out systemic racism in this country.
Umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris uthi uBiden waba lesipindi sokuthi akhethe umuntu wesifazana ukube ancintise laye kukhetho lukamongameli.
He had the audacity to break one of the most substantial barriers that exists in our country.
UJoe Biden waba lesibindi sokuthi angikhethe ukuze ngingene khonapha, kodwa angisiwe ukugcina ukuthi ngikwenze lokhu.
Sees that this is a country of possibilities. And to the children of our country, regardless of your gender.
Olandela ezombangazwe elapha kweMelika, umnumzana Phithizela Ngcobo uthi uyakuthakazelela okwenziwe nguBiden.
Ukunqoba kukaJoe Biden loKamala Harris kube yinto ekhanya ithakazelelwe ngabaningi lapha eMelika, ikakhulu labo abahlala emadolobheni. EMelika abantu abaningi bahlala emadolobheni bande ukusekela ibandla lamademocrats, ikanti labo abahlala emakhaya bande ukusekela ama-Republicans. Ngakho zathola ukuthi emadolobheni abantu bayathokoza sebegcwele phandle ezitaladeni, bayajayiva lokunye okufanayo. Ikanti laba abasekela umongameli uTrump abaningi bakhona sebephandle bayatshengisela, ikakhulu ezigodlweni zama-states lapha kufana ledolobho le-Lansing eMichigan, e-Atlanta, eGeorgia lendaweni ezifanayo njalo njalo, bathi uhlelo luhambanga kakuhle. Okuqakathekileyo ukuthi uKamala Harris ungumuntu wesifazane wokuqala elizweni leMelika ukuthi ekhethe ukuba ngumsekeli kamongameli. Elizweni lanamhlanje sikubona kuyinto enhle lokungoba amantombazana mhlaba wonke labesifazana futhi bonke mhlaba wonke kuyinto enhle lokho kubona umama bekhokhela ngoba kuthi ukuthi izikhathi sezijikile.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu layo ohlala kule Melika uthi kuyajabulisa okwenzakale kule Melika.
UKamala Harris uyisibonelo esikhulu ozakusipha ukuthi lathi si abantwana abakhulayo bakhangelela ukuthi bangaphumelela bafunde kuye. Kodwa okunye okuqakathekile kakhulu engikubonayo ukuthi lokho kube isifundo sibili kubani kupresident okhona ukuthi uphumile esikhundleni. Njengomuntu obeziphakamise kakhulu mbona ngani kumfundisile uzehlisa kanye labantu bakhe ngoba bebelegunya elikhulu engani iAmerica ngeyabi sesikhwameni sabo. Nxa kungabalethanga phansi lokuthi babe nesifundo sokuhlonipha abantu kumbe ukuhlonipha umhlaba angazi ukuthi okungabaletha phansi yikuphi.
Okwamanje uBiden ulamavoti abizwa ngokuthi ngama-electoral votes afika phose amakhulu amathathu 279 kuthi-ke uTrump uthole edlula kancane amakhulu amabili 214. Kukhangelwe ukuthi kuzabalwa kutsha amavoti eGeorgia njalo akucaci okwenzakala eNevada loba nje uBiden ekhokhela. Usenjalo kulabantu kwele Zimbabwe abathi bamangaliswa indlela okuqhutshwe ngayo ukhetho eMelika kube labanye njalo abathi lwenziwe ngemfanelo. UKwathabile Masuku usedulela lolu daba.
UMnumzana Dumisani Nkomo, ingcwethi kwezombusazwe, uthi belubalulekile ukhetho lukamongameli lweMelika obekungqikilana uMongameli Donald Trump lowayengumsekeli kamongameli uMnumzana Joseph Biden.
Yenxa sikhangela ukhetho lweAmerika kuyacaca sibili ukubana ukhetho lolu lenja ngendlela efaneleyo ngoba lo mongameli wangakhona uDonald Trump nguye okhona naye ukubana ukhetho aluhambi kuhle okutshengisela ukubana lalabo abalamandla abenelisi ukuthi bemanipulate ukhetho. So ngokubona kwami khona lokhu ukuthi abantu bayenisa ukuthi bechothoze ukubana ukhetho luhamba njani njalo lokuthi yena lo ongumongameli laye ubona zani uyaqilwa kutshengisela ukuthi hayi ukhetho labo luseduze lokuba lukhetho oluhle sibili.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mbuso Ofuzwayo, umqondisi wenhlanganiso yeibhethu likaZulu, othi ukukhonona kukaTrump kukhomba ukuthi kalawo amandla phezu kwempumela yokhetho.
Bona ngazathi ukhetho lweMelika lungabe lukhululekile ngoba konke kuyabalwa, konke kwenziwa mgceke. Lo ngabe sekhala ode ngumongameli isithi akungana kuhambanga kahle, mbona ngazathi akakho honest ngoba kunzima ukuthi kuthiwe umuntu ongiyo obambi i-state machinery izinto kazihambi kahle. Siyazi i-America lilizwe elikhululekileyo, amboni ukuthi bangamtshontshela ukhetho. Mbona ngazathi yena kakhulu usuke wabalekelana lokukhangelelwe ngamavota.
UMnumzana Felix Mafa, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance, uthi ukhetho lolu belubalulekile ngoba akulambiko yodlane ukubotshwa kwentatheli izindaba lokunye.
Akula muntu othwele amasotsha esiye estritini ethusele abantu ukuthi hambani levotela mina. Akula muntu obotshiweyo ukuthi ukhuphe umbiko ongahambelani le government ye-America. Konke ku-free, ku-democratic. Yikho siyakubonga ukuthi abantu be-America lokhu bele democracy naleyo.
Kulabanye abasola indlela ukhetho oluqhutshwe ngayo besithi akucaci okwenzakala kwele Melika. Omunye wabachothoza ukhetho lolu ngumnumzana Malaki Nkomo okubandla lezano PF.
Sigithi thina lapha e-Africa kuyindaba enhle kakhulu ngoba sebekubona ukuthi khona ukwenza ama-elections ayisikho khona ngendlela ababekukhangelela khona. Thina senza ama-elections ethu aze abe ngcono kulalokho kona abakukhulumayo. Ungakunazelela khathesi bayatsho bayithuselana bayathethisana bakhuluma izinto eziningi kakhulu. So ngezinye indlela sokube yisifundo umhlaba wonke ukuthi America kade izenza i-captain ye-democracy ilamanga. Ubuqile abakutsho ukuthi kwenzakala sesibubona bukhona ngale kubo elizwe labo lase-America.
Omunye njalo obambe wangaphansi ngumnumzana Ronald Hungwe ohlala kobulawayo.
Kodwa yeso sikubuye sikubone njalo ukuthi uDonald Trump ufuna ukuchallenge, uyachallenge ama-results lawa asephumile. Kuyasimangalisa lokhu ukuthi kambe nxa kungenzeka into enjani e-America esibathembileyo thina sebesithi kuhambe njani kithi. Sikhangele ukuthi besethe i-example kungabi lokudlwangudlwangu njalo abantu beyakusilitha ama-results abephumile.
UTrump ukhonona yempumela yokhetho lolu esithi bamqilile, kodwa ababona ngezokhetho bathi uTrump uhlaba umkhosi ngenxa yokuthi ubengakhangelelanga ukuthi enganqotshwa nguBiden. Ngimele iStudio 7 yokobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Amapolisa athi umnumzana Genius Katungure waziwa ngegama elithi nguginimbi kasekho ubhubhele engozini yemgwaqweni ekuseni namhla eHarare. Iphephandaba leHerald libika ukuthi ubhubhe labantu abambalwa akade ehamba labo. Amapolisa athi uGenimbi waziwa ngezokukholisa njalo lokuba lezimota ezilohlonzi ubhubhele eBorodel. Abanye bakhe bathe baphela emoteni akade behamba ngayo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singawangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump obedlala igolf ngesikhathi esizwa umbiko othi usenqotshiwe kukhetho lukamongameli uhle wabuyela ngesiphangiphangi e-White House lapho afike wethula imibiko eminingi enkundleni ye-Twitter esithi uqiliwe kukhetho lolu. Loba kunjalo, inkokheli yamazwe atshiyeneyo abagoqela umongameli Emerson Mnangagwa itshayele umnumzana Joe Biden ihlombe ngokunqoba kwakhe ukhetho lukamongameli. Umnumzana Obala Obala wakhulela kule Ethiopia ngomunye wabantu abanqobe ukhetho lomakhansila edolobheni le-Austin eMinnesota. Wabona abantu abaningi bebulawa elizweni lakhe wabaleka waze wayafika kwele Melika. Wahlala enkambeni ezigcina iziphepheli okweminyaka elithupha. Sike sizwe ezamasiko.
Namhla kuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke ngixoxa lo nkosazana sithathele Nyati uMamdluli. UMamdluli uhlala khona ngaleke kule Botswana, yintombazana ezihlalele yodwa. Ngokudaba lethu namhlanje sikhangela khona ukuthi kulabantu abaningi abangayendiyo ukuthi kambe kungabe kuhamba njani. Mamdluli, sawamukela kuhlelo mama.
Yebo baba, linjani?
Siyaphila, kunjani khona ngapho?
Hayi, ngapha ku-right, lo nyaka izulu likhona.
Ye, akusitshele Mamdluli, siyabona ukuthi abantu abaningi kulezi nsuku abayendanga. Siyakwazi ukuthi lawa awendanga. Kuhamba njani Mamdluli?
Angazi ukuthi ngingathi okubangela ukuthi abantu bengayenzi. Bengabona impilo esiyiphilayo, abantu kumbe sisuka sibe obaba labo bayesaba ukulobola abantu abangomama ngendlela yokuthi kabala mali kumbe isimo sangikhona esikhona emhlabeni angikwazi ukuthi kwenzakalani. Ngoba ungathi uyabuza uyezwa abanye obaba besithi kangilani, bakhona labo baba abangathathanga labo mama njalo abangathathanga. Amsho sisuka sibe sesiyakhangelana kakhulu impilo esiyiphilayo.
Ukukhangelana lapha uJoni Mamdluli,
kakhulu omama abanye bakhangela inzuzo, angaboni ingane ubaba lo ukusuka kakhulu kuba nzima ukuthi azinikele kuye. Abanye njalo uyakukhangela ukuthi lapha vele ngeze isikhathi sami lo muntu asiye muntu engingayakhalayo. Abanye njalo okunye okubangela ukuthi oba kungananzela ngokuningi bawelwa ukuba lo mkhuhlane wengqondo ubudebeni bathina-ke siyagcwala emadebe omama esikhathini esiningi sinani inamba yisiba phezulu, kodwa kungakhuthi inamba yabobaba basemadebe labomama abangaphandle uyathola ukuthi engxenye kuyabhalansana ukuthi sonke ngabe siyathola imizi manje. Into esuphayukuthi obaba bathina-ke siyegenje bethina bebulawa into ezinjalo bethina abanye begula umkhuhlane wengqondo ungananzela kakhulu obaba abaningi abanye bayandele umkhuhlane naloo angazi-ke khonapho ukuthi kungelikulume kuyisende kulume kungayisi.
Ye, siyabona njalo lani-ke khaya ngizana abanye ubaba abasalilandi ukuze iphosa amazwi. Sokuhamba njani kunapho?
Ikhona ukuthi abanye basuka bekhangele ilayifu yabo iphila like mina ngingu-business woman ngiyathengisa. So abantu abangobaba sometimes babesithi omama abanjengalaba
Soke sikhathi sabatsha silo Mike Hobe.
Lingali tshona njani mthokazi omuhle zimpapo omuhle ngiyalibingelela kuhlelo lwanamhlanje. Namhla kuhlelo sixoxa lo Brandon Moyo ingcwethi ekhangela udaba lomkhuhlane wekuchukela i-diabetes. Kulumnyaka umnyaka kalwezi umhlaba wonke jikelele unanza usuku lwe World Diabetes Day mhla ka 14 lwezi. Sixhume uMoyo ukuthi asitshele okunengi mayelana ngalomkhuhlane. Moyo ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela okuningi ngokuqhatheka kwalomnyaka lapho umhlaba wonke jikelele uqhathekisa abantu abaphila ngomkhuhlane wejukela.
Okuqhathele ukuthi abantu abaningi bazazuza ulwazi ngejukela ngoba bebaningi abagulayo bengakwazi ukuthini ijukela.
Abantu kweZimbabwe balala ulwazi oluthile na mayelana ngalomkhuhlane njalo bakhona na abatsha abaningi eZimbabwe asebebanjwe ngalomkhuhlane.
Baningi sibili abantu abatsha ababanjwe kodwa ulwazi lululutshwane.
Moyo awuchasisele abalaleli ukuthi umuntu obanjwe ngalomkhuhlane uhlangana ngezinto ezinjalo.
Umuntu obanjwe lomkhuhlane uhlangana lobunzima sibili obuningi kakhulu. Ngoba hlangana lokuthi uyaphangisa ukulamba, uhlangana lokuthi yaba lama-problems omzimba, yaba le-default, yaba lenyawo ezihlala zingathi zibuhlungu, ulamba masinya, ule-problem yamehlo, ule-kidney failure lakho kanye ukunjani ukudinga i-insulin yona le. Ngoba sometimes athiwa ama-families i-insulin yona le njani. Itholakala nzima.
Hayi siyakuzwa Moyo, phosela amazwi akho okugcina uchasisela uZulu ukuthi abaphila ngalomkhuhlane kumele baziphathe njani.
Ya, kumele aziphathe kahle umuntu ngoba yena okuningi okwakhe akusafana nabanye abantu. Okuningi ama-activities lokudla akusafana nabanye abantu. Kumele adle kahle, adle ukudla uprescribelwe ngudoktor, ukudla okuhigh in fiber. Fanele abe natural as possible. Doza keziningi natural as possible. Imzimba ihlale ihlanzekile. Uma kulento abehlupha kumele bahle baye esibhedlela ngokuphangisa.
Sithanda ukubonga uBrandon Moyo ngokungena kuhlelo.
Siyabonga kakhulu Mike Hobe. Sizoke isikhathi sokholo lesiKristu.
Ngiyalamukela kuhlelo vuselela umoya igama ngontungameli Nkomo. Lamhlanje ngilomfundisi useni Spanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga ukwamukela kulelo hlelo lwanamhlanje. Njalo ngiyalibingelela abalaleli ngikholwa libe leviki enhle.
Usiphatheleni lamhlanje.
Ngizafuna ukubala namhlanje uMakhosi esibili ichapter ka 7. Sikhangela ukukhululwa kweSamaria eyayivinjezelwe. Sibona ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu bakhe. Ivesi ka 3 kwakukhona amadoda amane esangweni ayilobulephero akhulumisana esithi sihlaleleni lapha size sife na. Kuba singena phakathi komuzi kulendlala khona sizafela khona, uba sihlala lapha siza kufa futhi. Asihambeni siye esihoqweni zamaSamaria, uba engasibulalanga sizaphila, uma esibulala sizabe sifile njalo. Asesuka ke ayangena khona. Kodwa sinananzelela ukuba ungaqhubeka ngale ndaba, uzabona ukuthi amaSamaria uNkulunkulu wayesewenze abaleka becabanga ukuthi kule mpi enkalakatha ezayo. Bachiya ukudla, bachiya yonke into. Kodwa ukusukuma kwamadoda lesilephero lana amane engame sithi sina siyafa lapha kuphela, besiyadinga uncedo, kwagcina kukhulula iSamaria yonke eyayivinjezelwe yisitha. Kwaso kule ndlala eSamaria abantu sebesidla abantu ababo. Kwakule ndlala abantu besidla amakhanda abomabhemu buqaye edulo kokuthi asathengeki. Ngakho siyananzelela isifundo lapho emfuna sisifunde. Okokuqala ukuthi amadoda la amane afika akhulula iSamaria, ananzelela ukuthi uNkulunkulu wayesehambe phambili wacotsha isitha esasivimbezele idolobho kwaze kwaba le ndlala. Babe lobulephero. Wena ungathi khonapha ucabanga ukuthi ngenxa yesimo kiso sona uzibone ngani ngumuntu ongancedi lutho. Wena ngenxa yesimo kiso sona uzibone njengomuntu ongeke wenza lutho olunganceda abanye abantu. Amadoda la ayilobulephero, nxa wawulobulephero udala wawucotshelwa ngaphandle kwedolobho, ubuhlala phandle nje esingathi kumbe kumara lapho uyabudobha khona ukudla, udobha khona ingcekeza ayikho lapho uyabusidla khona. Okokuthi uyabungasengumuntu, akula muntu ofuna ukuba duzane lawe. Kodwa amadoda la singakhayela isimo sabo, kwasokuyisimo sokuthi babengathi bona awungcono sizihlalele sifele la. Ababelunyile abantu ababefuna umuntu wonke abephakathi eSamaria babengalaplani bona. Kodwa la madoda amane ayilesilephero yiwo aba lesibindi sokuthi kanti madoda singaze sife lokhu sihlezi phansi njani, asisukumeni sizame ukwenza olunye ulutho. Ngakho wena lawo ngabe ukusimo soneso, okokuqala ukuthi abantu bakulahlele phandle ngokulesilephero abakufuni, kodwa uNkulunkulu angakusebenzisa isilephero. Njalo nxa sikhangela eBhayibhelini sasimele isono, manje kuyamangalisa ukuthi uNkulunkulu wasebenzisa abantu ababelahlele kathana. Yibo uNkulunkulu abantu abafunayo bona lapha. uNkulunkulu kakhetha ukuthi wena ungubani. Umusa wakhe wenza ukuba asebenzise loba ngubani. Wena ungabe ukhona apho sithi hayi nxa mina ngeke ngathumayela, enxa mina ngeke ngenze ezinye izinto, enxa uthi nxa uzikhangela impilo yakho uzibona umotshakele. Kodwa uNkulunkulu umusa wakhe wenza ukuthi wena okhanisa umotshakele ube lusizo olungasiza lukhulule idolobho lonke, ngoba amadoda la amane la akhulula iSamaria. Ngakho ngiyakukhuthaza namhlanje, ungabe ukhani ngumlephero, ungabe ukhani ngumuntu ongasancedi lutho, kodwa uJesu angakusebenzisa.
Akuyiphethe mfundisi.
Baba siyathandaza abantu abakho abalaleleyo abafuna ukusetshenziswa nguwe, ngabo ngabathinta baphakamise ngomoya wakho ingcwele, bakusebenzele bayejintsha izigaba lapho abaphila kizo. Amen.
Lolo bekuluhlelo fuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje olivalisayo nguGibbs Dube. Ngisithi asihlanganeni ekuseni ngo-6:30 AM.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.